So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kulwesi 2021 igama ngontungamili inkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo ngakolunye uhlangothi uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 namanye njalo amafiki amabili ibandla le-MDC alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti kwele South Africa ngemva kokhetho lokudinga amakhansila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa uthe usaphethe isikhundla sikamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje amanani abantu abafunyanwa belawo selehlile. Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Njengoba uhulumende sekufakile njengoba siyazi ikhoronti lamaweva aqansayo ayehla aqansa ayehle abantu zabemukela njengalokho siqhubeke sinazele ukuthi engxenye nxa amanani engahlaleli nje sikhalele ngakuhulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo ibe lula abantu bazame ukuzincedisa labo empilweni ngoba ikhorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga ibhizinisi lingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxa yokungaba nganena.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxa yohulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba bahambahambe basebenze phakathi komuzi besithi engxa yohulumende uzakwehla aye kwi-level 1. Okwenza abantu bathiwo njalo bakhanya izinto eziningi okokuqala yiba amanani aseyehlile okwesibili njalo sinanzelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile i-vaccine le-COVID-19 abantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhangele ukuthi njengaleso sizathu uhulumende kehlise sibona le midlalo eminingi siyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe ebathethwe kwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama-2000 so ngaleso sizathu abantu bekhangele ukuthi hhayi khangake impilo isiphosa ibuyele kunomali esingakutho yokuthi abantu befisa ukuthi hhayi ngasiyangena kulevel 1 kodwa engxenye lokwamamask oyoma-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikulevel 1 ngoba abantu sebenazele ukuthi empilo nzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijima endle afuna ukugijima ngayo ikakhulu nga sobesi kulevel 2 so-ke izisifiso zabantu.
Umumo walomkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi nsuku?
Amanani akhanya yehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinanzelela kulamanye ama-indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanyelo langeni sikhuluma kanje kathesi akusela bantu so lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanye ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela enhle kangako ngobana ngama nangesetha kodwa siya tshela ukuthi kungaba lengozi yokuthi kungaba le wave engalandeli wave 4 la yabe ingaqedakali zabuya ngesi uve sinjani lokuthi iyabe ikhaya ubani vele njani so kabantu kodwa abaningi ungathi sebedelela nje abantu behamba-hamba abantu bayaminyana abanye lokugezageza ngabasagezi abanye namamaska basafaki kuhle abanye vele bengafakanga ukuwafaka so khona kuyasizwa sobuhlungu ukuthi lanxa amanani sehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayizo ezilethiweyo sibone siyageza ndawo kuphela siyasanitiza amamaski wagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungenantinga yokuthi singela okulabantu khona abaningi sikubalekele khona okwesingaminyana ukwenzela ukuthi kungaba yingozi yokubana kube inyiwevu ingasitholisi singazimiselanga besingazilungiselelanga yiyo esingakutsho sikwayisa abantu ukuthi asekunazeleni khona okwesingaphonga ukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedluweni
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane ne-COVID-19 eZimbabwe izolo luthi njalo kutholakale abangamachumi amane 40 belomkhuhlane lo inani lasebebhubhile likhwelela yakunkulungwane ezedlula ezine 4,683. Ibandla le-MDC Alliance lithi lisola kakhulu imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana James Manzowu utshele iPhalamende izolo ukuthi ugatsha lwakhe luyawusekela lumthetho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umthetho onje wephula amalungelo kaZulu.
Izanu umbhedo wayo suwephambili nampo sebekhuluma ngepatriotic bill besithi abantu abangasoze bavumelane lezanu bafanele bayabotshwe baye emajeli bancitshwe amanye ama-rights njalo bathethisa besithi MDC yiyo yaletha ama-sanction bathethisa u-vice president wethu ubithi konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abazwisisi i-concept ye-democratic dispensation khonokho yikho kwenza abantu namazwe amaningi bahle bathi izanu intando kayiphikiswa abantu bavunyelwa ukukhuluma abakufunayo ngokuthula abantu bavunyelwe ukusola uhulumende wabo uma bebona amaphutha athize ngokuthula yikho uma sebefuna ukufaka ibill umthetho ukuthi wonke umuntu ongasoze ehambelane lezanu ufanele ukuthi ebotshwe njalo encitshwe amalungelo ngoba akavunyelani lezanu yimhlolo
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abanye besithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-COP26 kwele-United Kingdom alusoze luphathise ilizwe ngalutho iziphathamandla zikahulumende we-ZANU-PF ezigoqela isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba zithi ukuhlangana kukamongameli lenkokheli yamanye amazwe kutshengisa ukuthi uMnangagwa yenelisa ukulungisisa ubudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe iZimbabwe yamukele njalo isizwe zomhlaba uMnangagwa ube ngomkhokheli weZimbabwe wakuqala ukulugcoba kwelebhilitane phakathi kweminyaka engamashumi amabili ngemva kokwetheswa kwakhe izijeziso zenotho kanye lomuyi umnumzana Robert Mugabe Uhambo lolu luza ngemva kokuba isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Dohan ethule umbiko othi izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiBhilitane leMelika kumele zesulwe. Lanxa uMnangagwa ebethe uzahlangana lomkhokheli weBhilitane uMnumzana Boris Johnson, imbiko ephume izolo ibisithi lokhu kulakho ukungenzeki. Kodwa uMnangagwa uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford kanye lomkhokheli weEuropean Council uMnumzana Charles Michel. UChris Gande weStudio 7 ubuze ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Angliston Spanda ukuthi kukhona na okubambekayo okuphumileyo kulimihlangano.
Kungabe kukhona okuphumayo, singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa uMnangagwa esenza khonokho akwenzayo njengomgabe oyehlaza abasukeli abathethisi abatshele okwazadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane umlotha njengoba sibonile lo lesithunywa akade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisise kucwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke eWorld War 2 kodwa kwagcina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibonile amapikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika bebingelelana labo Boris Johnson, asikwazi abakukhulumileyo kodwa khonoku ukuthi sebeqiba bake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngesondawo linye kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona okungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into ecakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe ikakhulu thina abe-civil society labe-opposition sibe kwazi ukuthi kumele singahlalisi sikupolitiki mtshokotsho ekufuna ukuthi lizwe lidilike ilizwe uMnangagwa kawule siloke sicothozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona singamanga. Yikho kusuka kusihlupha ukuthi silamanye bethu labakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi, thina sisekhaya ngapha siyahlupheka kodwa kulabanye abanye bekholisa khonokhu and abanye bangani badla ngakho khona lokhu ukuthi babe lokhu bebhala besidiye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano okukhuluma ngezezomvelo ezeclimate kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe ukuthi kuthi hayi akasivumelani kulokhu kodwa ke ngasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-camp business asebenze ukuthi kwabantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka lathi sibe ngelizwe elingcono lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.
UMnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe. Ukubalwa kwamavoti kwele South Africa kuyaqhubeka ngemva kokhetho lwezabelo olwenziwe ngomvulo. Ibandla elibusayo ele African National Congress ANC libikwa likhokhela. Abanye basola uhulumende we-ANC besithi uyehluleka ukubusa kuhle nanku kulokuswelakala kwemisebenzi, ukubhidlika kwezakhiwo lemigwaqo kanye lokungaqhutshwa kwenhlelo zabomasipala ngemfanelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzonkomo.
siyabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethe ANC elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kuprovince yakwaZulu Natal iqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi iy'namba zikhuphukile kunakukhetho olwedlulileyo kanti nabanye omafika izolo abanjenge-Action SA le ekamashabo oke waba umeya we-Johannesburg we-DA nalo la egoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu maningi amaqembu akade engenela ukhetho maningi kakhulu ngoba lana nje e-Gauteng ngabona ayafika ku-54 amaningi akhanya azuzile
sesikhangela konke osokwenzakele ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaka
okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase-Cape Town kukhanya-ke idolobha lase-Cape Town i-DA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu kube khona futhi elinye idolobha lapha eli-Eastern Cape la okuyinhlobo dolobha Buffalo City nayo cha kukhanya i-ANC ayizukulibambisana nabanye kuze i-Durban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu i-ANC kodwa sizabona-ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu i-ANC engalibusa ngaphandle kokubambisana kodwa la amanye ama-metro i-Johannesburg i-Pretoria i-Nelson Mandela Bay i-Mangaung hayi cha akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana kukhanya bazowabusa ngokubambisana kodwa-ke futhi siyabona-ke ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC kodwa ngoba lingenzi kahle lingenzanga kahle abantu baphethe ukuthi abangayi ukuyavota bayihlalele emakhaya yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho yikho-ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC kuyobonakala-ke ukuthi uma sekuphele konke izibhalo zonke seyiphumile ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi kodwa-ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hhayi iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu
umnumzana Zenzo Nkomo uhlaziya ezombusaswe selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba le-Chronicle lithi ukulungiswa kwesibhedlela seManama sona esadilizwa lizulu elalilomoya kusikhatshana esedluleyo kukhangelelwe ukuphela kumaviki amabili alandelayo iZBC ithi isizalwane sakwele Brazil esifunyanwe silecala lokuthengisa izidakamizwa zecocaine yinkantolo yeHarare setheswe isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi kuyisikhathi sembiko yenu
sanibonani sanibonani lonke basakazi labalaleli kwi-studio 7 ayimbina ndokudana ngumntu lokuthiwa Mnangagwa ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngasiyafa sonke sivuke sifile kubuse yena labangane bakhe lekhabhinethi yakhe bona babaphanana izimali khathesi uhambe ivutha ama-1000 siyakhonale emazweni thina ngapha emakhaya sihluphe kamanzi konke asiboni ludo yindla yonke super yena uhlezi kahle uhlezi ezitulweni ezijibilikayo ukhohliwe njengomunye umuntu uzenzela umathanda nangikwazi ukuthi kade ufanele ukuthi senzeni kumbe size siguqe ngamadolo angitheni ukuze simkhoze angikwazi ukuthi ufunani njalo thina nxa vele singasamfuni kasisamfuni kayike lesivotelela besibafunayo
nisalbonani ku Studio 7, ku Studio 7 nabalaleli bonke abalalela lomsakazo, osakaza izindaba zinjalo nje. Siyabonga ngalekuseni enhle mabantu bengabe bephila, okhulumayo ngubaba uLeya uSantoleya kozuzaphi. Zathu ke siphawule kancane ngokunye, siphume nje kancane ezihlokweni ezinye ezike zabasematheni. Okwakuqala nje ngihalalisele ama-political parties asemathebeleland afana nabo Zaphu, Mthwakazi, osida labo LMF laba. Siyalihalalisela sibili Mthwakazi, ingathi nje imathebeleland ne-Midlands ayibonakale nayo inama-party nawo angenela ukhetho. Kodwa konke lokhwana kulele kuthenini wena upetheni ngomlomo mhlawumbe kumbe ngesandla okungaheha abantu bemathebeleland nabe-Midlands ukuze bekuvotele. Siyezwa amanye amaphathi wona azama ukuhlanganisa iMashonaland leMathebeleland leMidlands kube into eyi-1, kube khona ukuzwana. Angazi ukuthi lawo maphathi wona ngamaphathi asuka ecabange njani, kodwa ke wele omunye nomunye uvunyelwe ukuphupha. Umuntu uyabe efanele ephuphe, kodwa ke eqinisweni ukuthi ayikho into engayenziwa ukuze laba bantu bezwana. Angeke kuzwane vele, noma ungabe usuthanda angeke kuzwane. Abantu besishoneni nabesindebeleni ngeke kuzwane, never. Lokhu nje kuyikuphupha, kufana nomuntu ophupha ehamba ngemoto ecross ulwandle ngemoto, okuyinto engeke yafayenzakala leyo. So weli ba right bekhankase benjalo, ngoba phela yikho bezabe ngamalosers kube namawina lapho. Ophethe into ebambekayo yazo ukuthi uzaheha abantu basemathebeleland uzavotelwa, obuya nento ephilayo ukuthi mayikhuluma into abantu beyizwisise. Kodwa uma usaqhamuka nestrategy esithi sona ufuna ukuhlanganisa iMashonaland leMathebeleland kube khona ukuzwana, ngicabanga ukuthi hayi, ufana lo muntu ongena egroundini engala striker.
Sanibonani mhlobo wasakazi beStudio 7, sibonge ukusethulela indaba ezidinyelela yonke indawo. Sinethemba lokuthi ukwenza kwenu kuyakha isizwe, nokuthi sihlale sisazi into zelihlupho. Siyabonga. Thanda ukudlulisa bengithi ngiyalibongela ibandla lezapho eselivela manje, lisitsho ukuthi hayi inkunzi isifohlile lapho ibivalelwe khona, singazi ukuthi imivalelwe kuphi. And singazi njalo ukuthi ifohlile noma ivulelwe. So ngifuna ukuthiya i-challenge kwisizwe sikamthakwazi ukuthi sizibuze ukuthi inkunzi lena eyizapho from 41 years isayilensi ngendlela ebithuli ngakhona, esibonakala namhlanje ukuthi akonayi isikhona. Ngabe ifohlile kumbe ivulelwe, ngokubana from 41 years ibingekho iparty ebikhulumela isizwe sikamthakazi kumbe ebiyigxeka izenzo ezenzakalayo esizweni sikamthakazi. Ekubeni izaphulu ikhona isesifayeni sona leso esihlanganela abantu abahlukumeza umthakazi. Abantu bakamthakazi bathathela imisebenzi left and right, ayikaze yaphakama nelilodwa. Yavela kwabonakala ukuthi khona kuneparty emela isizwe sikamthakazi. Abantu bayahlukuluzwa, abatholi ama-benefit asezweni. Izalukazi kufanele ukuthi ngani ziyathola ipensheni, nabomkhulu ogogo kufanele ukuthi abathola ipensheni, nezilima nabo konke abantu abayifanele ukuthi ngani bayathola ukunakekelwa uhulumende. Ayikaze yaphakama yakulwela lokhu izapho. Kwaqo ifile amadolobha nala ayikhona emthokazi afile, ayikaze sizwe nelilodi langayikukhulumela lokho. Ikhuluma nje ngobuthokazi. Namhlanje sekuvela ilena MRP omqondisi, silwa nabo Emrose ngendaba yokuthathela abantu amapulazi. Sibonile Cattle Park kubuya amashona eqhashwa from Harare sizarabhana, azange siyibone futhi ihlanganyela kulokho. Singabona bethuli nje amanye singakaze simuzwe ekhuluma ngokuthi kona kwenzakalani ezweni, ekhuluma ngokuthi kona yena 2023 uzophatha. Hayi, kuyachaza ukuthi ivulelwe uzophazamisa. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthembise inkokheli zamazwe omhlaba emhlanganweni we-COP26 eScotland izolo ukuthi ilizwe lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuguquka komkhathi ngokwehlisa umoya we-methane emkhathini. Umsakazo munye uthi uZulu weMalawi utshengisele ezitaladeni zedolophu lePlantyre isolo esola uhulumente phezu kokuswelakala kwemisebenzi lokudula kwezinto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ukudula kwezinto elizweni lakhe kubangelwe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona olimaze umnotho. UBiden ubephendula imibuzo entathelisindaba ese-United Kingdom izolo emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26. Uthela nxa abantu bedonsa nzima ngokudula kwezinto lokhu, uhulumende wakhe wenelise ukuthuthukisa umnotho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Ngathiwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi i-COVID bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathiwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa lakathesi sesibona i-Air Force one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yizo eziyenza ukuthi ukubusa okamongameli uBiden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba ama employment hiring wages ngathi asekhwelile. Sibona i federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i average abantu abangeniswayo imisebenzi is at 15 across the country. Okwakathesi sibona lawo ama fast food restaurants anjenge McDonald's lani labo bedinga ama workers beqalisa ukubaqhasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma 14-15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i-unemployment isiyehlile and abantu sebeshort ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i-job employment shortage yesiyibonayo, which is an indicator for the financial success elizwe.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga usibalukhulu wesigaba seVirginia eMelika olwenziwe izolo kuyaphambili. UBiden uthe lanxa zingutshikile obhanqa ulethemba lokuthi ibandla lakhe lamademokrasi lizanqoba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abane nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamaviki amabili. ibandla leMDC Alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.